So kuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mtwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesine mhlaka 27 kuNkwenkwezi 2021 ngontungamilinko mo endabeni zekuseni lamhlanje. Isakhiwo sezindlu zabodokotela besibhedlela sempilo kobulawayo silumathe umlilo ebusuku izolo satsha saphela lempahla kwaba ngumlotha. Umongameli Mnangagwa uza kuya eMozambique namuhla ukuyahlangana labanye abakhokheli besadaki bekhulumisana ngodaba lwabahlamuki bakhona le kwele Mozambique. Kubhubhe ababili nge-COVID-19 izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abalikhulu elilethumi lantathu 113 belomkhuhlane lo. Lokho kukweze inani lasebebulewe yi-coronavirus kusukela nyakenye laya kunkulungwane elamakhulu phose ayisithupha 1589. Asebefunyenwe belomkhuhlane lo sebefike kunkulungwane ezingamachumi phose amane 38,819. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane isolo bazinkulungwane phose ezine 3978. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane ezedlula kancane ezinhlanu 5072. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebengu 643,532. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina bona sebengu 293,509. Isakhiwo sezindlu zabodokotela besibhedlela sempilo kobulawayo silumathe umlilo ebusuku izolo satsha saphela kanye lempahla kwaba ngumlotha. Ababona ngokucitha umlilo abe-fire brigade bagijime bayafika, kodwa bathole umonakalo uvele usudalekile ngoba umdadada wesakhiwo lesi ebesiqukethe izindlu lezi ubusuwele uphahla so kungamalanga bikuphela. Akukazakali ukuthi umlilo lo ubangelwe yini. Umqondisi wesibhedlela lesi uDokotela Solwayo Ngwenya uthi badabukile. Umongameli Emmerson Mnangagwa uza kuya kwele Mozambique namuhla ukuyahlangana labanye abakhokheli besadaki bekhulumisana ngodaba lwabahlamuki abathwalise abantu makaza katalala khonale kwele Mozambique. Umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa ozaphatheka laye kulomhlangano uthi bazakhuluma ngengozi elakho ukudalwa izidlova lezi ezansi ye-Afrika kanye lokubulawa kwabantu ngabahlamuki besimoslem abedlulise amalawulo okuqhubekayo esigabeni seCabo Delgado konale kwele Mozambique. Abakhokheli besadaki laba bake bahlangana njalo kulelo lizwe kusikhatshana esedluleyo banquma ukuthi bazathumela amabutho ukuyaphathisa uhulumende walelo lizwe, kodwa lokhu akukenzeki. kulabanye abathi lungaphuzelwa lolutaba impi le ingagcina ichithekela emazweni angomakhelwane afana leZimbabwe. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Diva Dube.
Utaba lwe Mozambique baba unkomo lo daba lohluphayo kakhulu ikakhulukazi nxa sikhangela emazweni afana le Zimbabwe amazwe afana le South Africa la e Mozambique ngokwayo lo daba oluhluphayo sibili kakhulu oludinga ukuthi amazwe ahlale phansi acubungule udaba lolu alufakele inhliziyo njalo bezinikele kibo konke abakwenzayo ukuthi babone ukuthi balulungisa lolu daba ukuhamba kwamnumzana uMnangagwa ukuyafika khona ngale eMozambique ngibona ngathi kuyadingeka kakhulu ukuthi iAfrica ngokwayo abazame ukuthi badinge indlela zokuthi bengabi lesikhathi esiningi abasichithayo sokuthi behamba besiyahlala izinkomfa ukuthi lezo zinkomfa azila phumela etshengiselayo ukuthi kulento eyenzakalayo eyinqukekela phambili ukugwema lokho okuyabe kuzanywa ukuthi kulungiswe ngaleso sikhathi ngibona kuqakathekile kakhulu ukuthi kufanele ukuthi ezinye izinto njalo bakhangele ukuthi kulezinye izinto eziningi esikhangelane lazo kathesi izinto ezifana lama pandemic nalawa amakorona okudingakala ukuthi lamanye challenges nje akhangelana lelizwe ongakuthi ukuhamba kusisikhathi kuyadingakala ukuthi kungathi kuyagwemeka kancane kungabi kakhulu ngoba ukuhamba kuhanjelwa izinto eziyabe zingelamphumela emihle kuyabe kubuyisela amanye amazwe muva ngendlela ze-economy ngendlela zokuthi imali ngabe iyavala ezinye izikhenxe ezinye ezikhona elizweni kulokuthi kube kuhanjwa kusiyahlala ama-meeting kuphela kungelamphumela ecacayo evelayo kahle ukuthi lapha kungabe kuzanywa ukuthi kwenziweni so kuqakathekile ukuthi ezinye izinto ufanele ukuthi bazame ukuthi badinge indlela yokuthi andivana ukuthi bahambe beyihlala kubona lama big conferences incingo lezinye indlela ama diplomatic ways ngitebe ukuthi akhona angayenza ukuthi kube lula ukuthi indawo ezifana lazo nalezi bazilungise.
Kulembiko ethi iMozambique ikhanya ingafuna ukuthi iSADC ithumele amabutho amaningi aze iphathisa ukulwisana labahlamuki laba. Kanti kulokwesabela njalo ukuthi ingaqhubeka limpi ingagcina ichithekela emazweni angomakhelwane afana leZimbabwe. Ungathini ngalokho?
Ilizwe leMozambique baba unkomo kufanele ukuthi umongameli wakulela lelizwe noma Minister of Defense wakulela lelizwe kufanele ukuthi akhunjuzwe ukuthi into eyenzakala eMozambique iMozambique aselizwe elisihlalele lodwa mhlambe elisesihlengeni phakathi kolwandle kodwa ke kufanele ukuthi ikhunjuzwe iMozambique ukuthi njalo kulama agreements asayinayo under iSADC trigger noma under iSADC agreement ukuthi kulendlela okufanele ukuthi kusetshenzwe ngayo noma kulendlela okufanele ukuphilisene ngayo nxa uhleli labanye abantu bengumakhelwane. Ungangukuthi kufanele ukuthi nxa iMozambique ingathi ayilusukumele phezulu udaba lolu kukanti ludaba oluserious kakhulu olungenza ukuthi iradicalism igcwale kulala amazwe njalo noma kugcine sokuba nama violences amaningi azaqhubekela phambili kube kugcine sokuba nama hatred ayenzakalayo within the region kudingakala ukuthi iSADC kufanele ukuthi ihlale phansi iyenelise ukuvito ukudlulisa umthetho ozayenelisa ukuthi ubambe iMozambique ngamandla ukuthi kudeploy amasosha ngenkani lapha kwenza ukuthi le nto le iyenzwa iphele okusho ukuthi kwesinye isikhathi nxa sithi sizikhangela nxa besenza njalo kuyabe sekucatshangelwa ukuthi mhlawumbe bayala kanjalo ngenxa yokuthi mhlawumbe balesazela esikhulu noma bayazi ukuthi uhulumende waseMozambique uyabandakanyeka kulobu ubugebenga nokulolu bhubhane lolwenzakalayo olwethelela izimo olwenzakalayo eMozambique bebe sebejika befuna ngathi bafuna usizo kade abalufuni. Kufanele ukuthi iSADC ihlale phansi iyenelise ukuthi ibafostele kube le ndlela yomthetho abayifostela iMozambique ukuthi ivume ukuthi sayini agreement ukuthi amasosha akahambe ayincedisa udaba lolu lokubulawa kwabantu eMozambique luphelele utinya.
Umnumzana Diva Dube uhlaziya ezombusazwe. Uzulu uthukuthele ngokubunja kwesithombe sikambuyane yanda eHarare kusetshenziswa inkulungwane lenkulungwane zamadola ngesikhathi kulobuyanga elizweni. Lanxa abanye besithi abalankinga lesithombe lesi ngoba nanku kwakhiwa lesikamuyi umnumzana Joshua Nkomo bathi udubo olukhona ikuthi kathesi kulo bhubhane lwe-COVID-19 njalo abantu baphakathi kobunzima bokuswela imali ngoba imisebenzi ingatholakali. Uhulumende uthi uzabumba njalo isithombe senduna uMtshana Khumalo kusikhatshana esilandelayo. Abanye banakanela ukuthi uMnangagwa ubumbe isithombe sikambuyane anda esenzela ukuthethela kuso ecela ukuthi umnotho welizwe uvuke. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe uMnumzana Rejoice Ngwenya.
Kukhanya lapha uhulumende uhulumende wethu usejahe ukulungisisa izinto zesithombe lesi esikambuyami nehanda 40 years. Ye, kanti kungathi babengenzi ngakho. Okokuqala siyazi ukuthi uMnangagwa uzawuthi hayi le yi-Second Republic bayenza izinto ngezinto ezitshiyeneyo. Hayi, thina sithi khona lokhu yipoliticking. UMnangagwa uthina wanqoba ukhetho ngo-2018 enqotshiswa ukuthi abantu abaningi bamvotile ngoba bayethi bekwazi ukuthi umgabe sihambile. Okwakhathesi uZulu weZimbabwe usebonile ukuthi uhulumende lo we-Second Republic vele kafike kedluli i-First Republic. Singathi khona ungaba e-Western i-First Republic. So lokho kugijigijima sebephitheka sebesenza okombuyamnanda lokho kuyatshengisela ukuthi vele izanu PF labo uMnangagwa yi-cult movement ngabantu abenza okumadlozi okungencedi lutho okumadlozi okungaimpumeleli. Akula tourism yesiteji uthi bangithi umuntu engasuka eLondon esithi yena uZimbabwe ukuzohlala eSheraton ebhadalela ukuthi azobona isiteji idoli kambuyane yanda. Lokhu angibona ukuthi kuzanceda lutho. Yikudlalisa imali, yikudlalisa isikhathi ngama-diversionary tactics ukuthi uhulumende kezana uphevu. Wehluleka, ulokhu esehluleka, uzabe lokhu esehluleka. Lokho kuba sixothana lezi thombi akuncedi lutho.
Ake sikhangele ezomnotho welizwe. Siyabona ukubana izulu line kahle okokuthi singabona na umnotho welizwe usiba nganeno lomnyaka
le liqiniso ukuthi lo nyaka kube lenala abantu abavunayo banengi jikelele. Ye, okwenzakalayo ukuthi kuthi i-food security iba ngcono ngenxa yokuthi uZulu kasuze athembe ukuthi athengelwe ukudla ngihulumende. Kodwa ofanele kwenzakale khathesi esingathi ngesikhiwa i-agricultural value chain ama-industry lana asebenza esebenzisa izinto ezilinywayo fanele aqiniswe ngokuthi imali ebhadalayo eye-capital expenditure i-interest ebhadalayo nxa bethenga imitshina yabo kumbe nxa be-order ama-raw materials abo kakube lama-charges ama-rates aphansi ukwenzela ukuthi sibanikeze ithuba lokuthi nxa kule nala labo ama-industry abo aphakame i-industrialization eqondane le-agribusiness iphakame. Okwesibili ukuthi nxa kule nala abalimayo abaningi abahambisa umumbu kuyathengisa kabavunyelwe ukuthengisa umumbu wabo izithelo zabo emsikeni ovulekileyo i-open market. Ye, i-GMB khona kodwa i-GMB yimonopoli ezanu-PF kabakwanisi ukuthi babe benika abalimi imali ehambelana lalokho abakufakileyo enhlabathini. So ukuthi ukwenzela ukuthi sibe lezithelo eziqinileyo ku-agricultural season enhlele ngakube le open market i-agricultural market yakho na gaibe gayivuleke emsikeni ukuze abalimi bathengise umumbo wabo ngemali ekhangelelwa ngumsika ovulekileyo. I-GMB ngabala budget yokuthi bakwanise ukubhadala abalimi nxa abalimi bengasabhadalwanga ngesikhathi ama-inputs abo alonyaka azahlupha ukuzuza.
UMnumzana Rejoice Ngwenya uhlaziya ezombusazwe. Livi kwalikhuphuka inani labasakhulayo eMathebeleland South abangena kumsebenzi wokutsheketsha bedinga igolide ukuze baziphilise ngoba imisebenzi ingatholakali. Lanxa abanye bengabantu abafundileyo abalezithupha, abanye babikwa bengaqedanga izifundo zabo kumbe bengaphumelelanga. Isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance yeMathebeleland South uMnumzana Ntando Ndlela uthi okudanisayo ikuthi abanye abafana sebethatha izidakamizwa kanti lamantombazana awasaziphathanga kuhle. Undlela utshele uSthandekile Mhlanga we Studio 7 ukuthi ukukhuphuka kwempatalo yama school fees kulakho ukwengezelela loluhlupho njengoba inengi labazali lingelamali.
Ungathi kuyini ngesigaba seMathebeleland South okungenza lolu hlupho lubonakale lungaphezulu kakhulu nxa siqathanisa lezinye izigaba? Sasizwe eminye imbiko isithi abanye sebesendaba bencane ngenxa ye COVID-19 nokuvalwa kwezikolo kuqala. Khathesi kuyini elikubonayo, sokulomahluko yini?
Isimo sibi kakhulu dadewethu. Abantu abangamantombazana iningi labo sebephumile ezikolweni lapho, abanye sebezithwile, abanye vele sebegijimisa amajaha ngenxa yokuba labazali abavele abanelisi ukuba babhadalile ezikolo nokuwadingela zonke imfanekiso ebezifunakala ngenxa yomonke lwesintu esiwukhangeleyo we-COVID. Abafana iningi labo bangikhuluma kanje ngogodlwayo, abafana abaningi abasebenzanise likhulile uform 2 kusiya form 2 form 3 kusiya form 4 kusiya phambili, abanye sebevele sebengabafana abathola bedipi igolide esithi kuthiwa kusemkudini sebengumakorokoza bazama ukuthi badinga indlela zokuziphilisa. Vele kusasa yabantwana isisesigabeni esinzima kakhulu, lama-drugs kumbe ngathi sidakamizwa ezingabombanje lakho kunye okufana nalokho utshwala lobo osobukhona kulezi nsuku obu-TPA, yindlela abafana sebethona beziphilisa ngayo bevele bezama ukuthi bachithe isikhathi ngayo.
Imbadalo yama-school fees kungaba lo mthelela onjani nxa ingasayihliswanga?
Umthelela mkhulu kakhulu dadewethu, ngoba umuntu wokuqala uqala acabange ngokudla into enjengesikolo lemfundo yabantwana sokusiza nxa umuntu eseqale wacabanga ngokudla. Okwakhathesi abazali bavele bayehluleka or they're struggling ukuthi benze abantwana bathole ukudla. So uhulumende bekhoza kukhangela ukuba abazali basesimeni esibi okunganayo, ngoba uyakhangela olalowo ngoba kuvele kuyi-lockdown iningi lethu abazali baphila ngokuthi bazithengithengisele babambabambe lapha lalaphana. So ngesikhathi se-lockdown lesi besikhona abazali bengakwanisi ukuthi benze amabhizinisi. Lamanye vele amabhizinisi amanadi bewenza avele ngesikhathi lesi atsho bawalo abalahle.
Umnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli se-MDC Alliance yeMathebeleland South. Uhulumende yena uthi ulohlelo lwakhe lwe-BIM oluncedisa abantwana abangenelisi ukubhadala imali yesikolo, kodwa abazali bathi balutshwana kakhulu abantwana abakhethwayo ukuthi bathole lolu sizo. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Live ithi impilo zabantu abalikhulu abadinga ukwelatshwa umkhuhlane wemvukuzane esibhedlela sempilo koBulawayo sezisengozini ngoba imitshina yokubelapha isiphinde yafa. Iphephandaba leChronicle lithi inkampani kaloliwe iNational Railways of Zimbabwe ilahlekelwa yimali enengi ngomnyaka ngenxa yabotsheketsha abemba yonke indawo bagcine bebangela ukubhewuka kwezitimela. Sokuyi isikhathi sembiko yenu.
Ngiyabingelela kwestudio 7 basakazi nabalaleli kwestudio 7 okhulumayo ngokamaphosa omntwana eCrossroads ePlumtree. Ngithi mina ngikhuluma ngeamendment bill leConstitution ukuthi izano labangane bayo umnonzora laba abayekele ukudlala ngabantu. Abantu bayahlupheka, abantu bayakhathazeka, manje sebezikhethela abantu ngoba befuna bezenzele lokho abakufunayo. Ibhili le yayiyaliwe ekuqaleni kuthiwe upresident engazikhetheli. Kambe umbuso onjani ozikhethela okufunwa wuwo okungafunwa ngabantu? Abantu yibo inkosi, inkosi ngabantu, hayi inko abantu bakhokhelwe nje njengezilima noma izithuda. Kodwa liyashona ilanga ngelinye ilanga bazabona ukuthi kunjani. Ngiyabazwela bona laba abantu, mhla iviri lijika bona labo Monzora babekhona, yibo babehamba phambili besithi upresident engazikhetheli. Ngoba manje sekwayibo ama-benefiters sebe-benefita sebezikhetheli ukuthi lukumalabo, lukumalabo lo indawo yakubo le Crossroads iphansi phansi kubuhlungu ngabo ubhizi ngezani.
Sanibonani basazi kwa-Studio 7, thanda ukubonga phezu komsebenzi esisenzela wona omuhle. Sibonge kukho konke ukuthi sikwazi ukuphefumula phezu kwezinto esihlangana nazo ezinhle nezimbi njengoba sisezweni nje. Ngokuhlala kodwa kwamanje seGoli, basakazi bamungathatha isikhathi. Into ezizwisa ethanda ukuthi ngisondele kuyo kakhulu ukuthi lapha ebantwaneni labo ukuthi abathobadingakala ukuthi kungikhona bebe ama-green bomber. Why sokukhulunywa ngokuthi kumele kube lama-green bomber ngoba sokufuneka la masosha azakuya eMozambique? Ansokuyindlela yokuthatha abantu abethu behanjiswe khona le eMozambique. Okunye futhi enithanda ukuthi ngikusondeze yilokho kukamnankagwa lokhu ukuthi seyithatha futhi uMalaba sembisela futhi esikhundleni ngoba seyenzela utemu winiswa ngo-2023 ngoba kuzathi uma kungena sokumele kuye ekhoti kube uMalaba ozamwinisa ngoba uyakwazi ukuthi abanye abasoze bekukwanise khona lokho. Kubonakala ubutsotsi babo. Kambe lizwe linjani lina leli lihlala lingani lesincuntuncuntu nje? Phezu kwakho ngapha ilizwe liyafa, ngapha kade sibavala amabhasi ukuthi angahambi esitaradeni, izimoto ezincane lamabhasi la ayiwalayitha abantu namateksi ukuthi ungahambi esitaradeni. Uhambo kwabo kuthiwa kuvikela i-COVID, ngapha abantu bahamba beminyene ezimoteni zangkhona. Yini le yenzakala eZimbabwe?
Njani balaleni beStudio 7 labasakazi bakaStudio 7, hayi siyabonga sibili ngendlela elibamba ngayo umsebenzi wenu. Siyalibonga kakhulu sithi ngani inkosi ngalibusisa. Ngibe sengisiya kithi lapha thina bantu bakomthwakazi, hayi mthwakazi asibambaneni bantu bakithi, sibe ndawonye, sibe ndawonye mthwakazi enhle. Sivoteleni umqondisi Mbona ingani nguye ongasikhipha eGibhite, ngoba nampa abantwana bako-Israyeli uNkulunkulu wabakhipha eGibhite. Ngoba nginje thina ngapha eMathebeland besingabalandeli bakathokozani MDCT, esihamba layo umama, sahamba saya kuCongress. Sithe sifikile kuCongress wavota abantu bakamyonzora kuphela, and bathandekayo kunzima esakubona ngale thina amathebeland ngapha saswela amagama, kwathiwa amagama ethu awakho. And kwakule maqembo kamnyonzora ayephiwa izimali ama-20 USA besidla kamnandi thina kungamaqembu nje azihawulelayo. Yikho mbona ukuthi thina vele abantu besindebele ngayisibo bantu sasihawula, sithethiswa la ngobundebele bethu siseharale khona ngale kuCongress. Sithethiswa sishawudwa zihlobo zami, and wawunxa wawusikhuluma ulimi lwesindebeleni wawunga so muntu, ngoba lapho kwakukhulunywa isishona sodwa, kwakungakhangelwa langa lokuthi kulabantu besindebele. Hayi futhi ukuthi wonke umuntu wangowesishoneni. Evali ipolisa lakhona umile eminyango wayelibulishona, nxa ukhuluma nje isindebele sakho wawungani umuntu olahlekileyo. Isindebele wawusikhuluma lalabo owawuhambe labo kuphela. Ngitsho lakhona apho uCongress wangikhona abanaba babesakazi bekhuluma kwakukhulunywa isishona, kwakungakhulunywa ivini indima ezimbili. mbili. Mina mfundi kine matebelele zihlobo sifundile. Safunda okuningi. Sabona ukuthi wo khathe kuthokozani ubehamba phambili. Wachaya ikhu chamisa, wachaya ikhu khathe umuyonzora. Kati manje thina vela bakomthwakazi singathi ukuthi silani. Asibo bantu kulaba bantu ngiyachizelela zihlobo zami. Asibo bantu. Lo cha delitshela mangu bebethe abantu bamathebele de ulabo litshela manga hodwa. Thina sasifuna ukuthi ungcono sizimele njengemthwakazi lathi.
Bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inhlanganiso ye-World Food Program ithi sisengeza usizo lokudla kwele Yemen ukuze iphathise izigidi lezigidi zabantu bakulelo lizwe ababhekane lendlala emangalisayo. Idolobho leKisumu kwele Kenya livikwa selisedlula isigodlo salelo lizwe iNairobi kunani labantu ababanjwa umkhuhlane we-COVID-19. Singene kudaba oluphathelane leMelika. Kulo isilisa wabehlome ngombhobho ovuke ubhova edolobheni leCalifornia wadubula wabulala abantu abayisishiyangalombili izolo. Amapolisa athi igama lomsolwa ngomnumzana Sam Cassidy oleminyaka yokuzalwa engamachumi phose ayisithupha 57. Athi umsolwa ubesebenzela inkampani kaloliwe njalo elaye uzidubulile wafa. Udaba lokubulawa kwabantu abanengi mahlayana ngabantu abahlomileyo ludaba oluhluphayo eMelika njalo abantu babulawa njalo nje. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leTexas umnumzana Rafael Mthombeni.
Kuyadanisa sibili kakhulu kakhulu into le e-mass shooting le into embi kakhulu ikakhulu kuleli lizwe. Khona lokho ukuthi kubonakala ukuthi kule mbhobho emningi kakhulu ezezandleni zabantu. Yiko kwenza ngathi kuwa yiko khona lokhu ukuthi abantu badutshulwa ngoba umuntu angacathulwa into eyodwa kumbe into yakhe emkhathazayo. Usefake ekhanda lakhe ukuthi mina ngizabulala abantu, ngizabulala umuntu njengalokho. Akulungiselele ahlanganise indlavu zakhona, ahlanganise imbhobho yakhona, enze sibili acineze khona oku njengalokhu okwenzakeleyo. Angithi sokuyasala-ke sokungathi kuyadingwa ukuthi kathi kuyini okwenza abantu benze khona lokho. Futhi ungananzelela kungasikuthi sikhuluma okobandlululo, abenza kanjalo ilaba abamhlophe abayobulala abantu khona lokho kuthiwa yi-mass killing.
Lu ngaphathwa njani lolu daba?
Ukuphathwa kwalo sibili kukhanyathi kuzima ukuthi luphathwe njani ngoba iminyaka le emluthwane le kubuza lo upresident odluleyo. Ukusetshenziswa kwempuku kuphakeme kakhulu ekutheni laba balayo impuphu ikakhulu yonaba abangathi ngabantu abangazwisisiyo abangalaleli kakhulu uhulumende njengakhona lo esikade thina i-opposition okwakhathesi. Yibo abale mpuphu emningi njalo yibo abafuna ukuthi basebenzise impuphu, yibo abavikelayo ukuthi impuphu kumele iphathwe, kumele iphathwe ngezandla ngezikhathi zonke. Soke-ke ukuthi uhulumende ahlanganise alungise njani khonapho, hha kulobuzima.
umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Isakhiwo sezindlu zabodokotela besibhedlela sempilo koBulawayo silumathe umlilo ebusuku izolo satsha saphela kanye lempahla kwaba ngumlotha. Umongameli Mnangagwa ulubhekise kwele Mozambique namuhla ukuyahlangana labanye abakhokheli beSADC bekhulumisana ngodaba lwabahlamuki asebehlasele kulelo lizwe. Kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamilinkomo.